Lenyamazana kahle kahle uthi ilamabalabala so ngathi yingwe mayichaza akula umuntu okwazi ukuthi yingwe noma yihlwani noma yini ngoba lenyamazana yabonwa nguye yedwa kuphela so asikwazi ukuthi inyamazana mhlobo bani ngoba yathi mayimhlasela abantu bathi mayihlaba umkhosi abantu bezofika bathola inyamazana lana engasekho
yamhlasela engapi kahle kahle njalo walimala okunganani
inyamazana le yamhlasela wayesaseduzane nasekhaya wayengakahambi about 500 meters away from ekhaya futhi wayeseselayinini nje kuduzane nemizi ngokulimala indlela alimala ngayo amanxeba aserious ngoba ayedeep ngoba amanye empilo laphana bathungile kusele nje elentanyeni yilo abasalinesa bazaligezisa so angikwazi ukuthi bazalithunga nini
ngokwakuqala yini esigabeni ukuthi kwenzeke into enje kumbe sokuke kwenzakala
siyaqala ukubona ngoba indawo yakithi nje kulezigaba eziningi ezisigongqolozeleyo siyaqala ukubona mpela
ababona ngezendle bona bathi
ama-game ranger afika bathe masebefikile laphana basebesithi akusisilwane yingwe leyi bebona unyawo lwakhona
likhangelela ukuthi aphume nini esibhedlela umama
hayi okwamanje angeke ngitsho ngoba osekumapheni amaningi impela angeke ngitsho ukuthi nini nabo abakatsho ukuthi angaphuma nini
ezinye izakhamizi zithi akula nyamazana ekhona lapha lezi yizinto zabantu ezidinga owafa wafa kumbe othi kamtanda ungatheni ngalokho wena
nami ngingedwa into le iyangisolisa ngisolisa kakhulu ngoba angeke ahlaselwe yinyamazana from lapho kungabi lo muntu oyibonayo kubuya ama-game rangers babuye bangayitholi and sibuye futhi singazwa enye ingozi ebakhona futhi ngingahambisana nabo labo
uza kwenzani pho uzababiza owafwafa
njengamanje ngathi umqondo usadidekile ukuthi from manje kufanele ngenzeni ngisadidekile kuzamele ukuthi ngihlale phansi ngicabange and njengamanje ngisalwa lokuthi umama lulame first bese ngiqala ukucabanga ukuthi okay yini i-first step okumele ngiyenze umama sephumile esibhedlela ngingagijimela ukuthi ngizuwafa wafa or ngiyeke kotsingamtanda babefuna imali nabo instead ngiqale ngibona ukuthi leyo mali engizoyisebenza kuwafa wafa kumele ngisize umama aqala siphole